sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 4 2021 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Abantu bakubulawayo bamanyene labanye emhlabeni jikelele. Ebusunguleni umkhankaso wemfundiso yokulimukisana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele ngalinyanga kamfumfu eyebreast cancer month. Abazali lababalisi bathi uhlelo olutsha olokuhlola abantwana besikolo ingxenye yokusebenza kwabo phakathi komnyaka bengakalobi imhloliso ole-continuous learning assessment soluphazanyiswe ukuqhamuka kwe-COVID-19. IZimbabwe siyenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu, 3.1 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu bakubulawayo bamanyane labanye emhlabeni jikelele. Ekusunguleni umkhankaso wemfundiso yokulimukisana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele ngalinyanga kamfumfu, eye-breast cancer month. Injongo yalo mkhankaso ngeyokukhuthaza abantu ukuqakatheka kokuhlolwa lokwelatshwa kwalo umkhuhlane kusesemasinya.
Abasila kulomkhuhlane wemvukuzane yebele abebandla lezapho baqoqe umkhosi enkundleni yebulenjini eye-WhatsApp ngokunanzelela ukuqonga kwenani labantu asebebanjwa yilo umkhuhlane. Udokotela Mildred Mkandla obona ngezemfundiso kuzapho ongomunye wabasila kulimvukuzane yebele eminyakeni engamashumi aphose afike amathathu edluleyo uchasisa ngomkhankaso abawusungule namuhla.
Injongo yayo ibikufundisa abantu ngemkhuhlane wekhensa, ikakhulu umkhuhlane wekhensa yevele. Ngoba inyanga le njengoba sisazi, inyanga ekhangela kakhulu umkhuhlane wekhensa yevele yabomama. Imithi isidula kunye okumangalisayo, njalo kayibonakali. Njalo lokunye kade sikhulunywa sikutshelwa ngodokotela, okunjengamomamogram, kuyadula kunye okumangalisayo, njalo kakukho endaweni eziningi. Nxa umama ephuma etsholotsho, ephuma egwanda, ephuma endaweni ezitshiyeneyo, kuzafanele ukuthi azofika kobulawayo ukuthi azenziwe leyo mamogram, ngoba eHarare ayekwenza leyo mamogram. Kungaba kuhle ukuthi into ezinjengalezo zibe khona ezabelweni eziningi.
Udokotela Mkandla uchasisa njalo ngembali yohambo lwakhe lokuhlaselwa yilo mkhuhlane.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bazi ngomkhuhlane wemvukuzane. Mina ngafunda esibhedlela sempilo, ngafunda ezibhedlela eziningi lapho kwakufundelwa khona ubunesi. Kodwa into yekhensa, i-breast cancer, ingaqakathekiswa kakhulu. Ngiyathemba ukuthi uhulumende weZimbabwe uzaqakathekisa kakhulu ukuthi abantu babe lolwazi ngamakhensa athiyeneyo, nge-breast cancer in particular, ngoba yesikhuluma ngayo namhlanje.
Unkosikazi Phophi Chikonye owahlaselwa imvukuzane yebele eminyakeni eyithoba mnemibili edluleyo wasila uthi udubo yikuthi abezempilakahle labo abaselathando lezigulane.
Mina udokotela onguye waqala ukungitshela ngawo umkhuhlane wemvukuzane wasuka wasengethusa lokhuyana okungaphezu kokwethusa. Wantshela wathi yena yena semphuze kakhulu, so fanti nje andithatha angiyenzi i-operation angikhiphe ibele, angaqeda mvake ku-chemotherapy. Nxa ngingaqeda i-chemotherapy senza linda ngoba kule list eseHarare labantu abaningi nengakhulu engxenye by the time mine yami 10 ifika ngiyabe zivele sengifika kudala.
Uqhubeke ethi eZimbabwe indleko yokwelatshwa iphezulu kakhulu nxa kuqathaniswa laseSouth Africa.
Emntwini owangapha eZimbabwe ziphansi ngoba lapho bona ama-South Africans ababhadala khona 50 rand, mina ngibhadala 136 kodwa nxa ngiyikhangela ngihlolisisa mbona ngani imali ephansi kakhulu ngoba ngemva kwakho khonokho ngiyaphiwa amaphilisi wonke engiwafunayo ngiyaphiwa konke nje imitshina yonke sengingene imitshina imihlobo lemihlobo kodwa bayangelapha ngingathi ibhili yami yayisifike kuma 27,000 khona ngale South Africa but abangihlukumezi bathi uza kuzikhiphela so bengisithi kwesinye isikhathi ngifake okuyi 1,000 rand kwesinye isikhathi ngifake 500 kwesinye isikhathi ngifake 700 kwesinye isikhathi ngilokhu ngisenza nje njalo njalo iyazazi ukuthi ndle spirit
unkosikazi Molly Richardson oseleminyaka eyisikhombisa waphepha kulo umkhuhlane laye ukhala ngendleko yokubhadalela ukwelatshwa ikakhulu emhlubulweni wemandebeleni
sithanda ukuthi uhulumende asincedise ngoba umkhuhlane wemvukuzane awusiwo umkhuhlane ophela khonapho khonapho le mithi esiyisebenzisayo iyadura ayichiphanga okwakhathesi sokuwesi ngoba si-equalile from lapho ekade vele khona and sebefuni i-forex esingelayo besicela ukuthi singasali kwabanye bethu sasibone abanye khona le ehrari bencediswa i-cancer association thina asincediswa
Umnumzana Titus Chigonye olekhosikazi lakhe elaphepha kumvukuzane yebele uthi kunzima ukunakekela isigulane.
Kulonzimanyana but into efunakalayo kuphela ikuthi khona abantu babambane. Nxa usuke wafikela ngoludaba olunje kufunakala ukuthi abantu babe ndawonye kunzima ukukhona. Umkhuhlane lo ngathi wona ubiza imali ezinkulu ungazani umkhuhlane o-expensive very expensive ye awuyadla uyadla sibili ngoba khona njengoba kunje sitshitsha e-South Africa almost every ngathi after a month or so after a few months we are back to South Africa and the medication siyayithola ngikona ngayo kutsho ukuthi kuba lo nzima and the treatment nxa bekutreat-a futhi kutsho ukuthi abantu abangasibo bangikhona ngale ba-charge izimali eziphezulu kuyodlula bona oba abantu abazali e-South Africa iza kwezinye indawo
Inyanga kaMfumfu yahlelwa ngumhlaba jikelele ukuqakathekisa imikhankaso yokulimukisa uZulu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele i-Breast Cancer Awareness Month ngoba isithe yathatha impilo zabantu abaningi njalo ayikhethi ukuba ihlasela siphi isigaba sabantu. Lomkhuhlane uhlasela omama lehlekana labo baba, abantwana, amantombazana labafana. Phansi kwalomkhankaso abantu bakhuthazwa ukuyahlolwa kungenambadalo ezibhedlela zakobulawa e-UPH lempilo Central Hospital. Indikimba yalonyaka yokunanza inyanga ye-breast cancer ithi buddy up to beat breast cancer. UZulu ukhuthazwa ukuba abambane ayehlolwa njalo athole ukwelatshwa masinya. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
EZimbabwe iselenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu, 3.1 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19, kodwa abangaba izigidi ezedlula kancane ezimbili babo. 2.3 million yibo asebehlatshiwe amajekiseni wonke omabili, i-first dose le-second dose, kubika abogatsha lwezempilakahle. Abazali lababalisi bathi uhlelo olutsha olokuhlola abantwana besikolo ingxenye yokusebenza kwabo phakathi komnyaka bengakalobi imihloliso ole continuous learning assessment soluphazanyiswe yokuqhamuka kwe-COVID-19 kanye langeziqondiso zokumelana laleli gciwane eze-lockdown. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende uhlele ukuthi uhlelo lwekhala luqale lonyaka ngenhloso yokuba abantwana bathole ithuba lokuthola iminye imiklomelo engaba yisilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini 30% phakathi komnyaka, kuthi enye ingxenye imiklomelo isuke ekubhaleni imihloliso. Inhlanganiso yababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ iyalusola kakhulu lolu hlelo nangendlela oluhlelwe ngayo isithi isikhathi esaqedwa kwabantwana bengekhaya nge-COVID-19 lockdown sizakwenza kube nzima ukuba abantwana bancedakale phansi kwalo. Umeli we-PTUZ umnumzana Vusi Muzimahlangu uthi kabavumelani lohlelo lwekhala.
Nanzelela ukuthi uhulumende useqhubekele phambili wafaka ingxenye yezemfundo le ebizwa ngokuthi continuous learning assessment CAL. Kodwa ke ngombono wami ngombono wethu njenge inhlanganiso ye Progressive Teachers Union of Zimbabwe sibona ngani ke linto yona into enhle ukwenzela ukuthi abafundi bahlolwe ngokupheleleyo. Kodwa ke indlela efakwa ngayo mbona ngani umhulumendo uyaphambanisa kakhulu. Sikhangelele ukuthi khathesi akuzange kube namalungiselelo aqondileyo ukuthi abafundi bafundiswe kuhle continuous learning assessment. Njalo nje lababalisi kabazimiselanga kakhulu nje abalungiselanga kakhulu ukuthi benze umsebenzi.
Umnumzana Themba kuye mabhikwa owenye inhlanganiso njalo yababalisi Amalgamated Raw Teachers Union ATUS uthi iningi lababalisi vele kabatholanga imfundiso eneleyo yokuthi balusebenzise njani uhlelo lolu.
Thina njenge-ATUS sithanda ukucebisa uhulumende eqala ukukhuluma ngekhala continuous learning assessment umnyaka wonalo benza ama-workshop ukuba i-continuous learning assessment le kwakumele iqale kanye-kanye le curriculum entsha ngoba iyingxenye yayo. Kodwa-ke uhulumende sehambe phambili ngokuthi ikhala isebenze lonyana. Siyibona themu esivule lona elokubhalwa kwemhloliso ye-grade 7 o-level ye-A-level.
Uqhubeke esithi abantwana abafunda emaphandleni baphazamiseka kakhulu ngokuvala kwezikolo ngenxa ye-COVID-19 lockdown.
Ngingaka i-COVID ivele ivimbile amalungiselelo awemhloliso yabantwana esengibaqambile okokuthi dingabantwana ithuba lokuthi bafoba nxa sikhangela abantwana ukuze enelise ukukhava isidingakala inyanga zingu-9 okathesi abantwana inyanga ezinhlanu sithemu abayifundileyo nalezi nyanga ezikhona kathesi mhlawumbe vele azifike ezinhlanu sesingathi eziyisithupha.
Imizamo yokuthola abogatsha lwezemfundo yehlule ukuthi isikhulumeli sogatsha lolu umnumzana Tawungana Ndoro ubengaphenduli imibuzo ethunyelwe yi-Studio 7. Kumaviki esanda kwedlula ugatsha lwemfundo ye-primary le-secondary luthumele izikolo umbiko wokuthi kumele zincedise abantwana kuhlelo lolu. Luqhubeke luveza ukuba ngemva kokuphiwa kwencwadi zokufundisa ama-curriculum lokulungisela imihloliso ka-2021 ababalisi bonke sekumele baqale ukufundisa besebenzisa uhlelo lwekhala. Uhlelo lwekhala luzasetshenziswa kubantwana abaloba imihloliso yezifundo zebanga lika-grade 7 lezebanga lika-form 4 lo-6. Ababalisi kuzamele baphathise ngokuhlela okwenziwe ngabantwana phakathi kwenyanga ezintuthwane zomnyaka lapho abafunde khona bengakalobi imihloliso ukuze bathole imiklomela esilinganiso sokungamashumi amathathu ekhulwini 30% ezangezelelwa kulokhu abayabe bekulobe kumihloliso. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ibandla le-MDCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora lithi kalikabambanile le-MDC Alliance eMatabeleland South lapho kubikwa kuba amalunga amabandla la asedonsa ndawonye esenzela ukunqoba kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. Iphephandaba le-Newsday libika ukubana umnumzana Bekezela Maplanka lomnumzana Yanga Moyo abakubandla le-MDCT benze umhlangano ngempela viki lamalunga ebandla le-MDC Alliance bavumelana ukubana kwenziwe lokhu njalo ungasaxotshwa kumakhansili lakudale lephalamende abadlelana lo mnumzanani awusonijamisa. But ukubisela muva amabandla aphikisayo kuwabona esilwa nsuku zonke. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu lo moyo lo maplanka. Kodwa umnumzana Witness Dube ubona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MTCT. Utshele uGibbs Dube we-Studio 7 ukubana ibandla lakhe kalazi lutho ngokwenzakale esabelweni seMathibeleland South.
Isinqumo sokusebenza ibandla libambisana lamanye amabandla sithathwa lugatsha oluphezulu olwe-National Council. Ngakho akungeke kube liqiniso ukuthi sesingene ekubambisaneni okunjengakhonokho ku-province ye-Matabeleland South. Nxa kuyikuthi bacho into enjalo kuyabe kuyinto eyizifiso zabo ekhona izabuya kubandla lonke, ngoba akusetshenzwa ngokuthi iprovince leprovince ifisana, kodwa kulandelwa lokho okufunwa libandla kube sokusenziwa kuma provinces wonke ilizwe lonke leZimbabwe. Kodwa kumele abantu bakunanzelele ukuthi ibandla leMTCT liyakholelwa kakhulu ekuthini amabandla asebenze ebambisana. Yikho nje libona ukuthi umkhokheli wethu uMonzora uqinise iMDC Alliance umbutho esasilawo ngo-2018, kanti njalo uselande abanye abakhokheli bamanye amabandla abangafika bona 15 15 esizabazisa ngokuhamba kwesikhathi ngokugcweleyo, ngoba ingxoxisano labo zisaqhubeka. Ngakho siqhubeka nje ngawo umbono kababa uMorgan Tswangirai ukuthi sisebenze sibambisana singamabandla amaningi ukuze silethe utshintsho ekusweni kwelizwe leZimbabwe kwezepolitiki.
Mnumzana Witness Dube ubona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MTCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora. Ubexoxa le-Studio 7 lapho iseHarare. Umnumzana Felix Makalela Mafa, umsekeli wesikhulumi sebandla le-MTC Alliance, uthi akumelanga amabandla aphikisayo adlephani.
MTC ayixabani lamanye ama-opposition political parties ngenxa yokuthi sikholwa ku freedom of association, freedom of expression, freedom of press, freedom of conscience. Lamanye ama freedom aku constitution ye Zimbabwe, lama international conventions and documents. Ngalokho sifuna ukufaka dandalaza ukuthi asingalisodwa siyekele umziki uhamba ngenxa yokuthi sonke ama-opposition sithwele nzima izanu yasihlukuluza, izanu yasibulalela abantu, izanu kayinanzeleli ukuthi lathi singabantu abafuna ukuphila. Kodwa-ke Mahlabezulu, asisoze sithule siqakezele abantu abasichaphazayo abathi thina iMDC Alliance sifanana lezanu PF. Lokho yinhlamba, ngoba iMDC Alliance ayilagazi ezandleni, njalo ayizange ibulale isizwe sikamthwakazi lesikamambo, almost 20,000 civilians ezabulawa yigugurawundi. Ngibona ngani singahloniphana, sikhankase, singathethisani, sifaka ama-objectives ethu lokuthi simeleni, hayi kuvunyelwe.
Umnumzana Felix Magalela Mafang, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance, uthumizele iStudio 7 umlayizelo lo ekobulawayo. Live Talk lamhlanje sikhangela isimo sokumelana le-coronavirus eZimbabwe lohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni i-COVID-19. Abenhlanganiso yeZimbabwe Physiotherapy Association bathi lanxa indlela ye-physiotherapy isetshenziswa kabanzi ukwehlisa inhlungu zeqolo, kuqakathekile ukubana abantu badinge ulwazi olweneleyo lokuzivikela kulesi simo bengikehlelwa yilezi nhlungu. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Okokela inhlanganiso eZimbabwe Physiotherapy Association umnumzana Dennis Body uthi iphysiotherapy iphathisa ukwehlisa inhlungu zeqolo ngokwelula amathambo okwenza ukuba umzimba ugcine uzelapha ngokwawo kungela kunatha imithi loba amaphilisi amaningi nengi.
Indlela zokuphakamisa imithwalo, indlela zokwenza imisebenzi endlini, indlela esihlala ngazo sisebenza kumakhompyutha, le ndlela esidlala ngayo imidlalo kuqakathekile.
UDokotela Blessing Mushonga ophathisa kumpila kahle ngendlela ezigoqela ke le mithi yendulo evela ezihlahleni ezomisiweyo kumbe ezisetshenziswa zimanzi ezama herbs uthi lolu dubo lwenhlungu zeqolo bazibona ikakhulu ebantwini ababe sebekhulile.
Athi yabona ama bantu sebekhula laphana silama fluids lawana aphakathi thambo yethu ama fluids lawana manje angaba malutshwane amathambo siyabona senjani sengane ayakhudlana so yikufuna ukuba kuhlungu.
Uthi ukuvikela isifo singakatholakali kuvele kuyinto eqhakathekile okumele abantu bakunanzelele empilweni yabo kulokuyadinga uncedo lokwelatshwa sokwanakele.
Idiet into yokuqala esikhuthazelayo, idiet lokuthola ke isikhathi sokuthi umuntu la yakathola isikhathi sokuklina umzimba wakhe wonke, ukuvula sibili amavenda akhe wonke, kwenza ukuthi ma kule anything ongafuna ukubangela umkhuhlane lo uqolo akathole la isikhathi sokuqina esitini yakhe wonke kuphume emzimbeni wakhe.
Umnumzana Terence Moyo oyingcwethi kwezokuqinisa umzimba lokwenxabela ukukhuluphala i-wellness le-weight loss uthi inkinga eziningi ezigoqela inhlungu zeqolo lezinye zingenxabelwa abantu bangananzelela indlela abaphila ngayo behlise ke ukuzimuka.
Area, then it becomes easier when they deliver on the site of AMA substances or water inside and all the procedures that you use to fight your weight in a lab.
Umnumzana Bhoti uthi usizo lwe-physiotherapy solutholakala kalula kula izolo okungaphathisa uzulu odinga lolu sizo.
Izibhedlela zezabelo zonke lezibhedlela zama-district eziningi sezilalo uncedo olunje lama-referral hospital onke elizweni.
Ingcwethi zezempilakahle zithi kuyajabulisa ukuba ilizwe selengezelele izifundo zabazingcwethi kuzokwelapha ngendlela ye-physiotherapy ekolitshini le-University yeZimbabwe. Ngomnyaka ekolitshini leli kugqiba izifundo ingcwethi yale indlela yokwelapha abangaba ngamashumi amabili kusiya kwamabili lanhlanu osokudala ke ukuba babe banengi elizweni. Udubo lwenhlungu zeqolo i-lower back pain lubikwa luhlasela isilinganiso sokuphakathi kwama chumi amathathu kusiya kwamachumi athubaminembili ekhulwini emhlabeni jikelele. Lolu dubo lubiwa luvame ukuhlasela asebekhulile. Ngiyimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambi.
Esigabeni lapho esipha ithuba abalaleli abakaStudio 7 ukukhuluma imibono yabo, uEzra Jesus Banda walomsakazo uxoxe loThemba othi yena ulisela, uthi yena utshontsha amafoni ezimoteni ezindlini lezinye indawo. Ake sizwe ingxoxo le uhlelo oluphume emoyeni olweZimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eyeFacebook kukhasi lethu eleVOA Ndebele.
Wenzani empilweni na?
Hayi, ngompilo zehlula nyayeva.
Lapho uyathonja?
Eh.
Okay, utontani kakhulu?
Amafoni yasetsha.
Uyasetsha ebantwini?
Eh.
Ababe hambe street?
But ngokuthi ngihamba out, ngiyavula izimoto ngesikhathi.
Awungixoxe, nxa ulanda umuntu uyabungisa ukuthi uzakutshala, umlanda njani?
Ngazinikela nxa sokunzima eZimbabwe.
Yeah. So ibunzima lo wenza ukuthi wezenje.
Ungasikoro kuvela abanguyenzi.
So
ngiyasebenza.
Ngawulo umsebenzi ayasebenza. So uma ufika lapha nemuntu ufikwenzeni.
Emuntini? Akhanya uthebe.
Uthoko mama.
Emuntini mama.
Uthathe lo mama kakhulu uthathe lo baba mfoni.
Ngithathe lo nkomo uthankethi.
Wenza nakhe ingqambo.
Hayi,
What was it, 2 feet?
Lapho ke sizwe uEzra Chisa Sibanda ixoxa loThemba othi yena ulisela bebexoxa kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eFacebook kukhasi leVOA Ndebele. Kwezemidlalo, singeke ihlukane izihlobo kothi sikhangele ezinye zezindaba ebezigokhela abantu bakubulawayo bamanyene labanye emhlabeni jikelele ekusunguleni umkhankaso wemfundiso yokulimukisana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele ngalenyanga kamfumfu eye breast cancer month. Abazali lababalisi bathi uhlelo olutsha olokuhlola abantwana besikolo ingxenye yokusebenza kwabo phakathi komnyaka bengakalobi imhloliso olwe-continuous learning assessment soluphazanyiswa lubhubhane lwe-COVID-19. iZimbabwe isiyenelise uhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu 3.1 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo Praxedes Jeremiah ngesithi asidibaneni ngo-half past six kusasa ekuseni.